Ibhengele likaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe esethula izolo iziqondiso ezintsha zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 wakubeka sobala ukuba ilizwe selisenkingeni yokumemetheka ngamandla komkhuhlane lo. Uthe kulabantu abafika phose amakhulu ayisithupha 596 abahlolwe kunsukwana ezedluleyo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 kwabhubha abangamachumi amabili lasithupha 26. Kuthe lokhu yikho okwenze uhulumende afake imigoqo eqinileyo kusukela kusasa ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. UMnumzana Shelton Masina uyakusekela okwethulwe nguChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle.
Fante ngayike uhulumende wenza lento kudala ngoba siyabona abantu uma behamba abasela ndaba lokufaka amamaski lokuyenza le-social distancing sebeziphilela nje.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu uthi lanxa evumelana lenyathelo likahulumende ufisa ukuba uhulumende uncedisa abantu ngesikhathi lesi.
Kodwa uhlupho nge-lockdown kuvala izinto, kodwa kasitholi usizo oluvela ku-government. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusekho. Government kayenze i-lockdown njalo isincedise.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke umkhakha olamandla amangalisayo owegciwane le-COVID-19 omemetheka okwamanje eZimbabwe.
Sokuthiyele lenhlandla lezi okuthiwa ngama-waves amabili la asedlulile, kuthiyele kathesi ibhubhane leli liyanamathela kakhulu okokuthi ungahamba lapho kulesiminyeminye khona nxa kulomuntu oyedwa olalo lubhubhane lolu use lunamathele abantu abaningi, njalo abantu bayagula masinyane, abaningi bashiya masinyane, abasahlali kakhulu lokuyana ukuthi umuntu uyahlale banje ubhubhane lolu.
Ungwenya uthi abantu kumele balandele iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization lohulumende.
Siyaxwayisa kakhulu bahlabezeli ukuthi lizinanzelele. Abantu abazalalela bazaphila, abantu abangalaleliyo njalo asazi ukuthi kuzayenzakalani phambili. Kodwa yikho silokhu sixwayisa, sesisendaweni embi kakhulu bahlabezulu. Kathesi njengoba sasikhulumile ngesikhathi somqando lo, ibhubhane leli liyamemetheka okwamagama esingazange sikubone kula amahlandla amabili adlulileyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 bahlolwe batholakala belomkhuhlane. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1,632 eZimbabwe kusukela ngombimbito onyakenye phakathi kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,852 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.